Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 5 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu batshelwa ukuthi bengeke ukuhlatshwa nxa usugula usubanjwa i-corona. Uhulumende yabe ngekhona responsible for you ukuthi unatshwe esibhedlela zikahulumende. So kwakungani i-option yale ukuthi ungayekela ukuhlatshwa, uyabangaphela option.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabantu ezigabeni zemandebeleni kuqhubekele phambili ngekhefu lephasika. Kulembiko ethi inani labahlatshwayo lokhu liqansa.
Ikhefu leli le-Easter Monday, hayi, lithule, lithule sibili, bakithi lithule. Abantu abalamali, akulangukholiso kukhona.
Amakholwa esiKristu akubulawayo aveze imbono ehlukeneyo ngokunanzwa kwelanga lephasika ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhano lwe-COVID-19. Ingcweti kwezempilakahle zithi zisavivinya amandla emithi ejekiseni yokuzivikela ukubanjwa yi-COVID-19 ehlatshwa abantu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sokulabantu abazinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 117,297 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngonhlolanja. Kunje sebezinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 36,923 asebefunyenwe bele coronavirus. Lokhe leli gciwane laqhamuka elizweni. Abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,748 babo bengabagule basila kulumkhuhlane. Kuthi inani lasebe bulewe yilumkhuhlane selisedlula inkulungwane lengxenye 1,525. Kunjalo nje ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabantu bezigabeni zemandebeleni kuqhubekele phambili ngekhefu lephasika. Kulembiko ethi inani labahlatshwayo lokhu liqansa. Kobulawayo abantu bebehlatshwa emakilinika kamanisipala amane eluveve Nkulumane pelandaba lemzilikazi. Esigabeni seMathebeleland South kubikwa izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zingene emizini zikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Kodwa esigabeni seMathebeleland North ngaphandle kwedolobho leVictoria Falls lokhu kuhlatshwa abasebenza imisebenzi engabafaka engozini yokuthelelwa igciwane le-coronavirus kuphela. UZulu Makhaza ukhangelelwe ukuhlatshwa ngeviki ezayo. Sixoxe lesinye isisebenzi sezempilakahle edolobheni leHwange, uNkosazana Nobuhle Ncube.
Abantu batshelwa ukuthi bengekela ukuhlatshwa nxa usugula usubanjwa i-corona. Uhulumende yabe ngekhona responsible for you ukuthi uthole i-off-sick kumbe ukuthi ulatshwe esibhedlela zikahulumende. So kwakungani i-option yale ukuthi ungayekela ukuhlatshwa, uyabangaphela option. Ungayekela ukuhlatshwa uwe wedwa sugula, ama-off-sick asasizabonanga. So most people, they fell in for it, bahlatshwa. Abanye babe waba na about 2 or 3 sendukhu abafentayo, abanye beyenza amafithi we-adimithwa.
Baningi kakhulu yini abahlatshwayo?
Bahlaba abantu abaningi, bahlaba almost all health workers. Abangahlatshwanga yilabana
abantu makhaza bazahlatshwa nini?
Abantu bazahlatshwa as soon as wonke abantu abangama frontline workers sehlatshiwe. Yikho kuyaqalisa ukuhlatshwa i-community. Ingathethi basahlaba ama last week sekuhlatshwa ama health workers, so this week baqedisa amapholisa amasosha nabantu.
Manje ngokubona kwakho kodwa nxa isikhathi singafika sokuthi abantu bahlatshwe, abantu makhaza
ngibona bezabuya but ngenxa yama-symptoms ngibona kuzaba yi-50-50 because abanye sigulile size sihlatshwe. So i-Sinopharm abantu abaningi bayayisaba, sikhuluma kwamanye ama-province abanye abakahlatshwa ama-health.
Belokhu besesaba. Sizwa kuthiwa e-Follows yikho okuhlatshwa abantu nje makhaza okwakathesi. Ababaningi yini selizwile ukuthi bahlatshwa bebaningi na?
Kuthiwa vele imangalisa abantu because i-4th imangalisa abantu because abaningi bahlatshiwe. Ngikhuluma kunje nisewange lami ngithole i-information yangkhona. Lizihlobo ezinye zihlatshiwe ze-Follows.
Unkosazana Nobuhle Ncube usebenza kwezempilakahle. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esewange. Amakholwa esiKristu, osomabhizimusi labantu makhaza koBulawayo baveze imbono ehlukeneyo ngokunanzwa kwekhefu lePasika ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele ebhekane lobhubhane lweCOVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labo somabhizimusi bakoBulawayo bathi iPasika yangumvulo okweminyaka emibili ilandelana ibithule kakhulu uma beqathanisa leminyakeni edlule. Unkosikazi Lydia Ncube olungisa inwele edolobheni lakoBulawayo uthi umumo lonyaka wehlukile.
Ikhefu leli le-Easter Monday hayi lithule, lithule sibili bakithi lithule. Abantu abala mali akula kukholiso kukhona le machechi njoba sihamba siliqembu nje elilutshwane hayi abelingamnandi sibili lithule. Sibili abantu abala mali, izikolo zisanda ukuvulwa babhadala i-school fees ama-uniform hayi ithule i-Easter Monday le.
Unkosikazi Sichumile Ndlovu uvumelane lo Ncube.
Yazi lokho kwaba lama holiday angaze mboni holiday nje. Laba sekhaya bangcono kulathi lapha e-town. Kunzima akukhanye lokuthi i-holiday vele kakuqedakali. Okunje kunzima kwaze kubonakala i-holiday nje ethule zwiya kulamali akulani. Futhi sithwele nzima.
Usomabhizimusi unkosikazi Ratitso Moyo yena uthi udumisa uNkulunkulu loba nje bekunzima.
Iholiday analeyi, iholiday idakiwe gaya, akulalutho, amaclients akula, abantu abakudla kuyadura, yonke into nje angibona ayikhanje amanye amaholidays esiwajayeleyo. Kodwa siyavuma ngoba besidumisa uNkulunkulu but asimdumisanga njengendlela ejwayelekileyo ukuthi abanye abaye bachaya amaphungwe besemachechi bekuyi-limitation yokuthi abantu kumele bechayise ngo-8 abantu bajayele ukuchayisa ekuseni abanye bechayise ngama-10. So holiday leyo ibinzima sibili kodwa siyabonga uNkulunkulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Abigail Khuphe uthi ikhefu ulidlalele ekhaya labemuli kodwa bebelandela iziqondiso ze-COVID-19.
Athina i-Easter sihle kahle sibili, sike sathola isikhathi sokuthi siphumule emsebenzini sihambe sevakatshela abadala ekhaya, sadla ihlobo sabona ukuthi bayaphila nathi basibona ukuthi siyaphila. Besekhaya siphenduke lamhlanje hayi sidle kuhle sibili bekumnandi but besihamba lathi sibona ukuthi siyananzelela lokho okwabe kwayi-World Health Organization we-COVID, sigqoka amamaski lama-social distancing, bekulamapholisa futhi emgwaqeni lapho ehambe ekhanya lama-social distancing. Langantsho besihamba ngo-Plumtree Road laphambili ngale bake basehlisa lapho ngezimoto atesihamba ngazo basi-checka besi-checka ama-temperature la awe-COVID.
Umnumzana Victor Tabengwa uthi lonyaka i-Easter abenelisanga ukuyinanza ngendlela eqondileyo.
Isikhathi lesi ese-Easter siqakatheke kakhulu thina kumakholwa e-Catholic faith, ngoba yiso isikhathi esikhumbula khona ukufa lokuvuka kukaYesu Kristu. Sibona ngomnyaka lo kube yinkinga sibili ukuthi senze izinto esizenzayo, ngoba thina i-Easter siqala 40 days before i-Easter nale, ngoba siqala ngokuzincitsha lakho ukuthi lokunika unceda abalaba abadubekayo.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ikhefu lePhasika lingananzwa ngendlela amakholwa esiKristu afuna ngakhona, kulandela ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe, okusuke kwaphazamisa inhlelo eziningi. Amakholwa esiKristu ananzelela ikhefu besezindlini bengayanga ezinkonzweni zabo, ngoba inani elivunyelwa nguhulumende ukubuthana ezinkonzweni ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown liphansi kakhulu. Iningi labantu belilandela inkonzo zokunanza i-Easter Monday enkundleni ezehlukeneyo zebulenjini, ngoba bekuvunyelwa abantu abangamachumi amahlanu kuphela ukuba babuthane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olwePhasika. Kulabanye abathi kabenelisanga ukuyabona izihlobo labangane ngekhefu lePhasika ngenxa yokuvalwa kwemingcele yelizwe kanye lokusebenza ngekhefu lonaleli elePhasika. Loba kunjalo, abafundisi bokholo lwesiKristu bathi kuqakathekile ukulandela iNkulunkulu sonke isikhathi. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ulabanye abantu abasebenza ngesikhathi sekhefu lePhasika abathi kuba nzima ukuhlangana lezihlobo labangane. Bathi imisebenzi yabo kayibavumeli ukuba bathakazelele amakhefu atshiyeneyo. Omunye wabo ngumnumzana Thandazani Chababa. UChababa uthi okunye njalo yikuthi umngcele welizwe leZimbabwe uvaliwe.
Hayi, lePhasika yehlukile. Mina ngicabanga ukuthi kwenziwa like isimo se-coronavirus, abantu bavalelwe, ungathola le border la, ngicabanga ukuthi se-official ukuthi ivuliwe manje. So ukuya ekhaya kahle kahle yinto expensive kakhulu okwalonyaka. So ukuthi uma usiye ekhaya sofuza ubhadala imali ezingabo 2000 rand ukuthi udlule lapha e-border. So ugcina sokusiba nzima futhi ebantwini abangapha nje basebenza nzima kangaka. Kodwa eminyakeni bekuhlukile, ngoba besinesikhathi nethuba lokuthi ekhaya bekuyinormal price, umuntu bekhona ukuthi agijima ekhaya laye for ikhefu aphinde aphenduke. But okwalonyaka lokhu kuhlukile, kufuze nje sithandaze sibelokuqinileyo, maybe izinto zingaba ngcono.
Kube nzima lonyaka njenganyakenye ukuyakhonza ezindlini zokukhulekela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umfundisi Sinda Ngulube we-Brethren in Christ Church uthi basebenzise indlela ezijiyeneyo ezokuthumayela ilizwi likaNkulunkulu.
Injongo zePhasika besizihambisa ngeFacebook, kwesinye isikhathi ngeZoom. Lolu hlelo lweZoom luyasiza kakhulu kulabo abakunetwork nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lamafoni abehambisa izindaba ezimangalisayo nge-internet. Kusizile kakhulu. Yebo, kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala, kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize. Njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe, sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli.
Umfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi abantu bakhonza uNkulunkulu ngendlela ezijiyeneyo kulezi nsuku.
Lesi sikhathi sePhasika kuba isikhathi lakho lapho okuba khona lama-conference, okuthi abantu babehlangana bengamabandla amalanga engxenye amathathu, engxenye amalanga abe mane. Siyakwazi ukuthi sasibone inkolo ezehlukeneyo besiyakhempa endaweni ezehlukeneyo, ukwenzela ukuthi kube isikhathi sokukhumbula ukufa lokuvuka kwaJesu lokukhululwa kwabantu ezonweni zabo. Manje ngenxa ye-COVID sesihlangana ekulenjini. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuthi inani labantu libe banengi ngenxa yokuthi uhulumende ufakile ukuthi singeke sayidlula i-50. So kutsho ukuthi lalapho nxa sokusenzwa ama-conference asemalutshwana, njalo sokunzima ukuwenza, abaningi sebesenze kule njini.
Uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhonze uNkulunkulu loba bebhekane lo mkhuhlane we-COVID-19.
Akufani kulokuthi nxa abantu bebonke bebonana. Njalo siyakwazi ukuba isikhathi lapho okuba lesidlo khona, i-communion. Kodwa ngenxa yenjalo yale i-situation esike ye-COVID, akutsho ukuthi abaningi baba le-communion bezimuli ngkhaya. Lalabo abakwanisa ukubuya befinyelela ema-churchi babe balutshwana. Njalo-ke kuhlala ulo lalo ekhatshana lomunye. Akusela kuxhawulana, akusela ukuthi abantu babingelelane. Lanxa kuthatha i-communion sokuthatha ngendlela ehlukeneyo ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani lo mkhuhlane we-COVID-19. Ngakho kwehlukile lo nyaka. Njalo-ke kwenziwa ngoba sonke sikhathazekile ukuthi ukuhlangana kwabantu emabandleni kungagcini kusiba yikho njalo kumemethekisa lo mkhuhlane.
Amakholwa amaningi athi usuku lwanamuhla olwe-Easter Monday ngelokuphumula kuphela, hathi ukuthi lilokuhambelana lokulotshwe eBhayibhelini. Umfundisi Raphael Mthombeni ukhuluma ngodaba lolu.
I-Easter Monday kukhanya ngathi yona yona sibili ingabe iyinto yokuzikhandela, abantu bezikhandele nje kukhalenda lapha kungathi kulilanga lama-families nje ngemva kwe-Easter Sunday. Yona yona sibili i-Easter Monday kungathi kuyi-holiday nje.
Abantu emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePhasika ngendlela ezijiyeneyo. Kulabanye abasebenza ngesikhathi lesi, kube labanye njalo abahlangana nezihlobo labangane kwenziwe amadili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhiphi Sidube.
Live Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 lokuthi kuyini okwenzakalayo ngesikhathi sekhefu lokunanza iPhasika. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani lababanjwe i-COVID-19 kwele Melika lokhu lolu bhubhane luqhamuka enyakenye ngombimbido selifika kwizigidi ezedlula amashumi amathathu, 30.6 million. Lokhu kutsho ukubana umuntu oyedwa kwabalishumi useke wabanjwa i-COVID-19, kuthi oyedwa kwabangamakhulu ayisithupha, 600, wabulawa yileli gciwane. Usibalukhulu wesabelo seFlorida eMelika usethule umthetho wokumama nzonzo komumo, walaya njalo ukubana imuli ezingamakhulu amathathu 300 zisuke emizini yazo edolobheni elePalmetto emizameni yokunqabela ingozi elakho ukudalwa yikudubuka kwesitishi samanzi sokuhlambulula iphosphate okungavulela amanzi angakhukhula limizi. Kungena kuviki esibili ukwahlulelwa ngokuthonisiswa ngompolisa omhlophe uDerek Chauvin owethesa icala lokubangela imfa yensundu uGeorge Floyd eMinneapolis kwele Melika. Amasotsha kwele Eritrea abikwa eseqalile ukusuka esigabeni seTigray esingenyakatho kwele Ethiopia, kubika umphathintambo wezobudlelwano kwele Ethiopia lamanye amazwe omhlaba. Yaloba ele Eritrea lele Ethiopia abelokhu elandula ukubana kulamasotsha amazwe amabili kulesi sigaba esephula amalungelo oluntu okugoqela ukudlwengula abesifazane lamantombazane nokuhlukunyezwa langokubulawa kwabantu makhaza mahlayana yila masotsha. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Mozambique abiwa ebaleka edolobheni lePalma esiya ePemba osokubangela kuminyana kwabantu ePemba ababalekela udlakela olubangelwa ngabalweli besi-Islam abedlulisa amalawulo endaweni ezichiyeneyo zalelo lizwe.
Ingcwethi kwezempila kahle zisacwayisisa amandla ejekiseni ye-COVID-19 ehlatshwa abantu elizweni ukuba isebenza okwesikhathi esinganani emzimbeni. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lezi ngcwethi zithi lanxa kunjalo uZulu makangesabi kuyahlatshwa ijekiseni eye-COVID-19 vaccine ngoba kuqakathekile ukuzivikela. Lokho kuzange sikhathi kulabaningi abalokhe bemadolo nzima ukuyahlatshwa ijekiseni leyi. Ingcwethi lezi zithi amanye amajekiseni anje ngokuvikela indingindi, yellow fever leminye imikhuhlane, imithi yakhona iyazakala ukuba ihlala kwesikhathi esinganani emzimbeni, kodwa lo owe-COVID-19 azikabi lolwazi ngawo. Uprofesa Elopi Nimele Swanda, umqondisi wenkampani ye-Gama Laboratories, eyinye yalezi ngcwethi, ulandisa kabanzi ngalokho.
Ayisikho oku-expiry, ilokho ikuthi i-duration of immunity. Singathi ngesikhi i-duration of immunity, iyo esingakayazisi ngenxa yokuthi i-vaccine le i-vaccine entsha. Siyawazi amanye ama-vaccine enjengawe-hepatitis ukuthi ungavele uyihlatshwe ingxenye yeminyaka impilo yonke awusayiphindwa. O-yellow fever, 10 years awusayiphindwa. Amanye adinga ukuphindwa njengawe-flu. Le sisayifunda kasikakwazi.
Loba kunjalo uSibanda uthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe ukuzivikela kulokuyekela.
Kodwa nxa umuntu esehlatshiwe i-vaccine kasikakwazi ukuthi isebenza kweminyaka emingaki. Esikwaziyo kwakathesi kulaba abaqalisayo ukuvaccinate, lokho besithi abantu bonke balama antibodies aphezulu. Siya kulandela khona ukuthi sazi ukuthi aphela nini. Sicabanga ukuthi angathatha umnyaka kumbe iminyaka emibili ulokhu ingapheli i-vaccine leyo emzimbeni, ukusebenza kwayo kungapheli.
Okhokhela kunhlelo zokumelana le-COVID-19 esebenzela uhlangothi lwabehofisi kamongameli uDr. Agnes Mahomva utshele uZulu kunsukwana isanda kwedlula ukuba ingcwethi kwezempilakahle zilokhe ziphakathi kokudingisisa ulwazi olwanelayo ngalo mkhuhlane we-COVID-19 kanye lemithi esetshenziswayo.
In the meantime, we must get vaccinated.
Kumele sihlatshwe lawo majekiseni okwamanje ngalawo majekiseni akhona njalo angavumelekileyo. Iloba yiphi indlela yokuzivikela iqakathekile kakhulu, iba ngengezelela kundlela kulezo ezikhona zokuzivikela.
As I've mentioned before.
Kodwa enye ingcwethi ecubungula ngezombusazwe lenhlala kahle kaZulu, uMnumzana Jenesani Ntungagwa, uthi lusase lulutshwana ulwazi kuZulu, okuyikho sekubangela ukuba abanye bathandabuze ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Indaba ye-vaccine le kayiqondakalanga. Ekuqaleni, iningi labantu khanya bayesaba. Ukubona kwami kuzange ngufakwe ulwazi oluningi ukuthi ma sihlatshwa leyo vaccine kuyiwa kabi. Okwesibili, ama-vaccine la selungiswa emazweni amaningi, kule vaccine e-Russia, kule China, kule angaphikaphi. Kusho ukuthi akula vaccine esingathi yiyo kumele ngesikhiwo esingathi yi-standard, elo hlobo oluzangena wonke muntu.
Enye njalo ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDokotela Henry Madzorera uthi kungcono ukuzivikela isikhathi sasekhona kulokukhala kusasa.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine soon, I think, is that our population will remain.
Ingozi enkulu engiyibonayo mina engaba khona nxa abantu bengasahlatshwa ngaleli jekiseni khona manje ikuba uZulu uyabe engavikelekanga. Kungangcono ngilihlatshwe lelo jekiseni mina kulokuhlala ngingavikelekanga. Lolu ludaba olutsha akekho ongatsho ukuba kuyini okungenzakala, kodwa sokulokulithembanyana okuthize ukuthi leyo mithi ingasebenza ngokwesibanga
esiphezulu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5701 beye bayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela okwakuqala ekutshoneni kwelanga layizolo. Asebephinda kumbe ukuhlatshwa ijekiseni lesibili i-second dose sebezinkulungwane ezedlula kancane amachumi amabili 21,603 ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 278 beye bayahlatshwa ekutshoneni kwelanga layizolo ngensonto mhlaka 4 Mabasa. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo Chiefs libe ngelinye lamaqembu asukumele phezulu ekulungiseleleni ukuqala imidlalo yalonyaka. Intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu lebulawayo Chiefs uThulani Java Sibanda uthi iqembu leli seliqalile ukuzilolonga lilungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka yesigaba sePremier Soccer League.
Ngiyafakaza ukubana sesiluqhubile uhlelo lokuthesta ama-players ethu for i-COVID and sesiludlulele lohlelo kade sesiluhlelo lwe-training sesiqalisile ukutraina in preparation for ukuqalisa komdlalo wenguqu.
Iqembu le-Chiefs ngelinye lamaqembu abalisayele ebulawayo City elinikeze Platinum ele-Black Rhinos kanye lele-Chicken Inn angazange alinde ukubhadalelwa indleko zokuhlola abadlali inhlanganiso yeZimbabwe Football Association kodwa ahle aqhuba lezo nhlelo esebenzisa imali zawo. Ukuhlolwa kwabadlali ngenye yezinto okumele yenziwe ngamaqembu wonke phambilini kokuba aqale ukuzilolonga. Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwaira uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembu lebulawayo Chiefs litshengise ukuba zinkokheli kunqubela phambili yomdlalo wenguqu kweleZimbabwe.
Ngokubona kwami ibulawayo Chiefs isitshengise amaqembu amanye esingathi semadala ukuthi into zenzeka njani, ingakhulu ukuthini babe ngamanye amaqembu okuqala ukuthi betest ama-players for COVID. Njalo babe liqembu lokuqala kweZimbabwe ukuthi befake ama-GPS trackers kubadlali babo. Lokhu kutshengisela ukuthi ngendlela abayenza ngayo bayenza izinto zezingalaphezulu, njalo bakhangelele ukuthi into abayenzayo ibe yinto enkulu, njalo bezame ukuthi benze okwenziwa kwamanye amazwe.
Nxa konke kungahamba kuhle, imidlalo yalonyaka ikhangelele ukuqala phakathi kwenyanga kaNkwenkwezi. Inhlanganiso yePremier Soccer League ihlele ukuba amaqembu afakwe kuzibaya ezine, njalo idlalele enkundleni ezikhethiweyo ukuthi amaqembu amane azaqeda imidlalo yezibaya le miklomelo eminingi kube yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo, kugcine sekusele amabili azadibana kutholakale intshantshu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.
Ngele ezinye zenhloko zendaba. Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabantu bezigaba zeMandebeleni kuqhubekele phambili ngekhefu lephasika kulembiko ethi inani labahlatshwayo lokhu liqansa. Amakholwa esiKristu akobulawayo aveze imbono ehlukeneyo ngokunanzwa kwephasika ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhano lwe-COVID-19. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 kusasa ntambama kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.